isehlakalo esibuhlungu kakhulu namhlanje esenzakele ngaphakathi kwe-hospital yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kule nkaba yami. Abanye ngabasuka nalapho engangiselisela khona inkomo zihlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostadio ilizwe lonke lawana mabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesiqubu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawulo. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo ele ndawo lapho kungani kule bend khona. Ibhendi liyana ishakhevu eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise ispeed sakhe. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu kakhulu kuleli lizwe ube sihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegosheta ibhendi yona leyo esiyangena ebridgini likamasum river. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhewuka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu yabe gijima esuka kudaster road ezwe ukuthi lapha kathesi sokurayit. Kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyabuzuka. Ama-signpost atsho ukuthi khona they are dangerous blind cars abakhona phambi ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitsho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bayathola yini usizo?
Khona ngomthetho nansi ukuthi kuyenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona zihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha idlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli yakhe isala ingasela muntu oyikhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator webhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye ifa bethenge igrosari efika kumbe $157 ngokuzwa kwami. Igrosari yona leyo bayihambisile ngizibe njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayinye lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulaba abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendlela esibhedlela. So-ke lokho ikwesakukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba aselela izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona laba abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.